Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zivuka ndaba olamukela emsakazweni weStudio 7 womvulo mhlazi ku 14 Mhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umkankaso wokhetho lwama-by-elections usufika kusibanga esikude. Ibandla le-CCC likhala ngokuncindezelwa emkankasweni walo.
Ilizwe lonke labantu balapha eBelfast bathi kajene muthukwana kajene ngesivenda sabo salapha ekhaya. Ngangeni ujaha kangeni.
Kambe indlala yalo nyaka imbi kakhulu na kwedlula eminye iminyaka.
Emasimini sekukhuluma nje ngobana vele indawo yakhona kuthiwa ngamasimi.
Amatitshala athi uhulumende uqamba amanga esithi umakhwezele iholo kodwa kungaseloqiniso. Ibandla lezanu PF lisola okwethulwe edale leHouse of Lords kwele Bhilitane lapho kuhlaziywa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. By-elections usufika kusibanga esikude. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncindezelwa emkhankasweni walo. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula, ibandla leli lavinjwa ukwenza imihlangano emadolobheni ambalwa ngamapholisa ngezizathu ezingacacanga. Izolo khona leli bandla lithi umhlanganiso walo owenzelwe edolobheni le-Beitbridge usigcine uphumelela lanxa abalandeli bebandla lezanu PF bebezame ukuvimba ngokuqhuba umbuthano wabo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuya eCholocho namuhla abeselubhekisa ebhinga ngolwesibili. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli esigabeni seMathupheleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Msakazi, idolobho le-Beitbridge lamhlanje beliliyelo beliyithanga, abantu besuke kuzonke indawo besiya kustadium seDilibazimu sagcwala sathi nsi, abantu belande kuzolalela inkulumo kamongameli ubaba u-advocate Nelson Chamisa. Abalandeli be-CCC bekuyinhlabathi lamhlanje eDilibazimu. Abantu bezibuyele ngendlela zabo, akula ngisho yedwa obethwelwe ngamabhasi, amabhasi akuzubukho, njengalokhu kwenziwa ngabanye abangani bethu abathwala abantu besuka indawo zonke ukuze benze ngathi abalusekelo bona bengelalo. Abantu be-Beitbridge batshengise uthando olukhuthazayo lamhlanje kuba leli bandla le-CCC balithanda kunye okumangalisayo. Bebegcwele istadium seDilibazimu kwathi nsi. Umkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa wakhulumisana labantu ngendlela elothando, ngendlela emangalisayo.
Ilizwe lonke labantu balapha e-Beitbridge bathi kajene muthukwana kajene ngesivenda sabo salapha ekhaya. Kangeni ujaha kangeni, yiyo inkulumo ibikhona lapha lamhlanje e-Beitbridge, abantu bethakazelela ukubona ujaha u-advocate Nelson Chamisa. Ukhulume labo kabanzi, wakhuluma ngesifiso alaso ezinto afisa ukuthi azenzele iMathebeleland, isigaba sakithi salapha eMathebeleland, ukuba ufisa ukuba i-devolution ibe yinto ehamba phambili. Uhulumende kababa u-advocate Nelson Chamisa uzaqakathekisa i-devolution, okutsho ukuzivusa kwezabelo ezitshiyeneyo, ukuthi yonke into ugcizele ukuba akusekwenzakala ukuba yonke into eyenzakala elizweni yenzakala eHarare. Amadolobho ngamadolobho azaphiwa amandla, izigaba ngezigaba zizaphiwa amandla ukuba zizenzele ezinye izinto ezingadingi ukuba abantu bonke batshone besiye eHarare. Ukhulume kabanzi ubaba uNelson Chamisa ekhuthaza abalandeli be-CCC ukuba bayevotela amakhansela ubaba uGranger Nyoni lobaba uMogeni Ncube kube yinto ejabulisa kakhulu.
ukuthi abantu be Bed Bridge babone umkhokheli wabo ngendlela emangalisaka ngakho. Umsakazi yabo.
Umongameli uAdvocate Nelson Chamisa ubehamba nabalandeli bakhe bonke bobathathu, umama uLinet Karen Kore, ubaba uProfessor Welsman Ncube lo baba uAdvocate Dendai Bithi. Bonke bebethe gwaqa. Betshengisa ukuba babambene abakhokheli bebandlaleli njalo basebenza ndawonye. Enye njalo into ejabulise abantu kakhulu kuba abakhokheli laba bebengenzanga lokhuyana okuvamile kuba babehlezi etendeni lezitulo ezinhle phambili laphaya, bebehlezi kunye labantu betshiswa lilanga kunye labantu. Njengoba usazi msakazi ukuba ilanga le-Bed Bridge litshisa okunganani, batshengise ukuba abakhokheli laba bamanyene babambene labantu, okuyinto enhle ukuthi ngabe abanye abakhokheli bamanye ababandla bayafunda ukuba kuqakatheke kangakanani ukuthi mawungumkhokheli uzehlise kube kanye labantu. Ukhuthaze kakhulu ubaba uAdvocate Nelson Chamisa ukuba kudingakala kangakanani ukuba abantu bavotele amakhansela la akhithwayo isikhathi sawo singakupheli ukuze baqedise inhlelo lama-programs ababevele belawo ukuthuthukisa izigaba labantu balapha e-Bed Bridge. Abantu bakhanye bethakazelela ukuba begcizelela njalo ukuba baza bavotela ukhansela uGranger Nyoni lo khansela owayengumeya ubaba uMorgan Ncube ukuba babuyele bayegqedisa ithemu yabo kumbe isikhathi sabo ababevele besivotele ukuba basiphutshise ekhanselini. Kube yinto ejabulisa kakhulu, wakhuthaza njalo ukuba lamanye la makhansela asemathebeleni South avotelwe babuyele abantu bayegqedisa ini ama-terms abo. Kube yinto ebeyinjabulo kakhulu President Nelson Chamisa ukuthiya abantu be-Bed Bridge belokunye ukuthokoza okukhulu kakhulu.
Umnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMatabeleland South. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Bed Bridge.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Sivotele inkosi.
Asambeni thina kwela
ngithi madoda siyovota.
Ivandla lezano PF lisola okwethulwe edalele House of Lords kwele-Bilitane lapho kuhlaziywa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Okuningi sikuzweni kuntatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Jesus Vanda.
Into enza ibandla leli lathuthela kangaka yinkulumo kaLord John Oz, ongomunye umgcinihlalo wekomiti yamalunga ephalamende eBritane ebona ngendaba zeZimbabwe. Yena utshele idale le-House of Lords ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubela phambili ehlukumeza uZulu. Lokhu kugcizelwe ngumphathi ntambo obona ngamanyana wamazwe abuswa eBritane e-Commonwealth, umnumzana Patrick Stockford, othi eleBritane likhathazekile ngodlame olwenzakala eZimbabwe ngakuke uhulumende kaMnangagwa kumele akumise konke lokhu. Umnumzana Togarebi Pupurai, lilunga ledale lephalamende engu-chief whip njalo elilunga le-central committee kubandla le-ZANU PF, uPupurai uthi akuna bufakazi okukhulunywa ngele-Bhilitane.
I never expected that a war member of parliament can debate in parliament using social media.
Akukaze kufike engqondweni yami ukuthi ilunga lephalamende lingacubungula udaba olungaka seluthatha emakhasini okuzilibazisa e-social media. Ukulambela ukucubungula iZimbabwe okwenziwa nguLord Oates kumele akwekele eleBhilitane, kumele lingadakwa. Kuqakathekile ukuthi bafune isiqinisekiso.
Uya phambili umnumzana Pupurai ekhuthaza ukuthi eleBhilitane alitshiyane leZimbabwe.
We are not a British colony. And we don't need people whose history is littered with crimes against humanity to play referee.
Thina asisabuswa yiBhilitane njalo asifuni abantu abalembali engcolileyo eyokuhlukumeza abantu babe ngunompembe kwezombusazwe wethu. Inhlanganiso yezombusazwe entsha ekhokhelwa nguChamisa asophathi le yinhlanganiso yezikhiwe ehlala isenza udlame ebantwini abamsulwa beZimbabwe. Lokhe labunjwayo leli bandla.
Omunye othisekayo inkulumo ye-House of Lords ngosaphethe isikhundla semgcinihlalo weZANU PF eBhilitane, umnumzana Xavier Zavari.
It's very embarrassing, probably shameful, to see somebody who is highly regarded as Lord Oates in the House of Lords standing up on disinformation.
Kuyayangisa njalo kuluhlazo ukubona umuntu ohloniphekayo njengoLord Oates endlini yeHouse of Lords esukuma ngembiko engasiqiniso ephakulula amanga azwayo ezama ukukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi afake izijeziso zomnotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe.
Kodwa ilunga le Citizens for Change Coalition CCC umnumzana Abednego Bebe uthi liqiniso likhulunywa nguhulumende weBhelitane.
ZANU-PF yaziwa ngokubulala, yaziwa ngokuhlukuluza, yaziwa ngento zonke ezibi. Yibo ababulala uMbongeni Ncube. So lokho kasikudingi, kasikuphumputhi, akuphumputwa mbani. Kuyatshengisa nje ukuthi thina eZimbabwe lapha sibuswa iziwula. Even the SADC yakwazi ukuthi izani izikiwi, izigebenga ngabantu ababulalayo, ngabantu ababi. Babulele abantu, igazi balichithile, sebechithe lomkhono welizwe.
Abomanyano wemazwe akuzwekazi le-Europe, awe-European Union, EU, ngenyanga ephelileyo baqhelise isikhathi sokusebenza kwezijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zikarhulumente weZANU-PF namabhizimusi adlelana lebandla elibusayo besithi eleZimbabwe alikatshari lo mkhulu wokuhlukuluza abantu lokwephula ilungelo loluntu. Kukanti eleBhelithane lona eselaphuma kumanyano we-EU alikatsho lutho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwezijeziso zomnotho lezi lonyaka ligcine ukwenza lokhu nyakenye. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami nguJesus Banda.
Gambe indlala yalonyaka imbi kakhulu nakwedlula eyeminye iminyaka. Lokhu kwenzakala intengo yempuphu isikhwele ngesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini i-15%, kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Isigaba seMatabeleland South sikhanya siza kuba lendlala embi kakhulu ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Izulu beliqalelana kuhle ekuqaleni ekupheleni komnyaka odluleyo, kodwa kuthe ngokuya kwesikhathi izulu lehluleka ukuna. Ababona ngezomkhathi babethe bona izulu lonyaka liza kuna okulingeneyo lanxa lingasoze lifane lelanyaka yenye. Sixoxe loDabuka esigabeni seMatabeleland South umnumzana Thandeko Zindimkandla.
Emasimini sekukhuluma nje ngobana vele indawo yakhona kuthiwa ngamasimu. Eqinisweni elipheleleyo emasimini vele kakusela lutho. Lekhaba leliyana elalibukeka lilihle lamandla abantu ababewafakile belima. Ngoba bebelimile sibili abantu bekhangelele isivuno esiza bakhupha endlaleni, kanti hayi akuseyikho lokho emasimini ukukhuluma nje, akulalutho. Njalo lingaze libuye khathesi izulu, ngileqiniso ukuthi liyabe libonguthelela nje amahlanga angasoze abe lolutho. Emasimini akuselalutho, sokonakele. Abantu sebekhangelele nje ukuthi engxenye bazaphinde bazame njalo ngomnyaka lo belimela umnyaka ozayo, ngoba okwalonyaka eqinisweni kwehlule kwalile, akusela lutho oluzaphuma khona.
Njengoba usitsho wena ukubana kuyachisa kangaka lezi nsuku, kungasela ukuthi izifuyo zona ke zithwele nzima na?
Okwezifuyo iqiniso ezinye ziyaloke sacazimula sabukeka, ngoba na amadlelo asesekhona bona obutshani nje obanyakenye lanxa sobusoma, kodwa hayi zingadobhadobha ngoba lezihlahla ziseseluhlaza endawana eziningi. Zingadobha khonkwezi kudobhileyo zithole lamanzi okunatha angathi asatholakala endaweni ezithize. Izifuyo zingcono kakhulu sibili kulamabele. Yebo, kambe kule ndawo ezihamba side qaqa lapho izifuyo esezingathi sezimikhulu kodwa iningi lezifuyo sikhuluma nje namhlanje kunje nje hayi zisesengcono zisakhangeleka akufanani lezilimo esemasimini. Ye umumo lo ungaba mobi kakhulu kwedlula eminyaka edluleyo nxa sesikhangela lokuthi abantu kuzamele bathenge impuphu lokunye ezitolo. Intengo yezinto ikhuphuke kakhulukazi njalo isibangela ukukhwela kwamafutha la akhwele isimanga esingakaze sibonakale okuyikuthi ke abantu bazathwala nzima ukuthi nxa beswele emasimini bazame ukuyathenga ezitolo imali yakhona kayikho njengoba abantu bedliwa ibuyanga nje ubunzima buza bakhona sibili. Nangu leye school fees zikhwelile yonke into ikhwelile kodwa ungakhwelanga ngamathuba okuthi abantu benze imali ngakho-ke ngenye indlela kutho ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu nxa bengavunanga emasimini ngoba lalokho kuyingcosana bake bakunike nguhulumende akuyindawo lakho njalo singazi ukuthi yena hulumende lo eziphaleni zakhe angabe elani kodwa engikubonayo indlala.
Umnumzana Thandiwe Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Amathijala athi uhulumende ukamba amanga esithi ubakhwezele iholo kodwa kungenjalo. Uhulumende kusukela ngomnyaka odluleyo ubesithi wengezelela izisebenzi zakhe imali ukuze ibhadalwe ngamadola eMelika kodwa lokhu kungasilo qiniso. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela amatijala emaphandleni e-Artus umnumzana Themba Kuye Dube.
Sanibonani balaleli bakaStudio 7. Sithanda ukulazisa ukuba uhulumende usephila ngamanga. Amanga asewakhulumile kathesi nawokuthi ukhwezele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende iholo labo nge-$100. Kukanti uGuba Matanga, u-permanent secretary, usebhale umbhalo minute number 7.03.2022 oveza ukuba i-$100 leyi akusi imali engezelelweyo kodwa phecelezi ikhushini. Nyakenye sithole amakhushini angaba mathathu. Ikhushini eyodwa leyodwa besiyibona ngenyanga yona le engene ngayo. Siyazibuza ke ukuba i-$100 le ibingeyokuthulisa umntwana. Phela umntwana engakhala uthuliswa ngesiwitch. Pho thina singabantu abadala esidinga iholo lethu elatshontshwayo ngo-2018 October i-$540. Kuthi singathuliswa ngekhushini. Asazi ziyozala nkomona.
Umnumzana Themba Kuye Dube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatijala emaphandleni e-Artus ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselubhane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe libizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje besikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele United Arab Emirates exoxisana lazo wazikhuthaza ukuthi zisebenzele ekhaya. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi umongameli Constantino Chiwenga uthi ibandla le-Citizens Coalition for Change kumele lisole amapholisa ngokuvimba imihlangano yalo mahlayana hathi ibandla le-ZANU-PF. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani kustudio 7 salibonani ngiyabingelela ngilelela abasakazi ngilelela abalaleli ngithili njani bakithi mina ngilesimanga kodwa selizwe lakithi ukuthi umnankagwa uyakuzwa yini khonoko ukwenzakalayo khonapha eSouth Africa mina ngiseGoli uyakuzwa abantu bayaxotshela amazwe wonke abantu beZimbabwe ukuthi kati kungeneni sisuka lapha sisiye emakhaya uza sithini njengoba ilizwe lakithi lifile linje zihlobo zami angazi kumbe wona amavota azasilungisela kodwa kunini kuvotwa vele kungalanto etshintshayo ake sicabangele ubaba lo siyahlupheka eSouth Africa siyahlupheka kakhulu akake zame impela ukuthi avuse ilizwe lakithi lathi sikhanye siziqhenya ngelizwe lakithi ngiyabonga
Salibona salibona siyaphila izwe lami ngureli mthuma mpila leyo obhango esigabeni semadukunye ngilibingelela kakhulu basakazi besitudio 7 ngosithandekile mhlanga esigande nokomthungameli nkomo esinibingelela lesakazela emsakazweni omuhle kakhulu umdlalo oweqiniso elani ngizifate imbodi yamazwakale ngibingelela kunalapha ngibingelela emsakazweni ngiyalibingelela lami ngicela ukuthi ngifike kini emsakazweni ukuthi zwakale lapho kuzofuna ngiyabonga
linjani basakazi bakaStudio 7 labalaleli hayi thina apha siyaphila siyalibonga ihlelo lisipha zona basakazi kanye nani balaleli siyalibonga futhi lehlelo lelo elizoncedisa kuStudio 7 siphana namacebo siyabonga kulokho siyalibingelela nje lonke balaleli siphilani ngenkosi ukhuluma lapha ngoJengwe eGoholi andamaphisa siyabonga
sanibonani sanibonani ekhozi sanibonani 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 kuStudio 7 linjani 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 hayi thina siyabingelela yini uchrayisine wakoDube ngibuya eSoagwero ngibulisa nje bonke abaseloagwero abakoDube kosinayiti ngithi linjani lapho linjani esitudio 7 asiyibambe njalo asibambe njalo kuzolunga
salubonani salubonani kustudio 7 linjani linjani basakazi bethu lisakaze lindaba ezingathathi hlangothi ezikhipha iqiniso njengoba linjalo siyazi ukuthi inyezi zezimbabwe ngezikhipha into ezisekele iZANU-PF kodwa hhayi ezo studio 7 siyazizwa mpela zisekele ihlangothi zikhipha njengoba elinjalo iqiniso
hhayi namhlanje zathanda ukuphawula kancane ngendaba kanduna le indaba zenduna le isifuna ukuya kuba ngusekela kaChamisa induna le besithemba thina njengabantu bemathebhuleleni manje naso sisiyabambana nabantu beMpumalanga yena ngakukhuluma kanjalo ethi uyabambana lo muntu onjengomqondisi belungisa inhlupho zemathebhuleleni ngoba masibambane nabantu abanjengabochamisa beMpumalanga angiyiboni ingqubekela phambili engabakhona kithi mathebhuleleni ngoba inhlupho ezikithi emathebhuleleni zisukulungiswa ngama-leaders awakithi emathebhuleleni ngiyabonga Studio 7 ayifunde le meseji ngekubonke nje abantu bakibesinjengela asibambaneni sibe yimbumba singene emarathisi silungise into ezihlupha emathebhuleleni sibone ukuthi singayenza kanjani singabe soke sisabambane nabantu beMpumalanga la bona ukuthi umkomo wamezane umkomo wayebambele nabantu beMpumalanga kodwa bamjikela bamezane bacase kuzobulala abantu bakithi kodwa singaqoqebana sibe yisiqeqebana sibe abantu bemathebheni so silungise sibone ukuthi singaphuma njani elizweni lezimbabwe njenge-MRP so ma singabuya ku-MRP sikhompenseni sonke ukuthi singaphuma njani lapha phezu kocingo lwesikile njengabantu bemathebheni esikufakelwe iZANU-PF ngiyabonga Studio 7
salibonani kustudio 7 salibonani Zimbabwe omuhle salibingelela lapha mina igama u-Adolf Shaba Hawu ngiyabonga ngikubona umsenzeke ezonda kithi lapho ngibona khona uJaha ebuthelela inkumbi leyinkumbi zabantu. Hayi njena lapho umlanga kwakhona uphethe isisu kodwa umhede heda sakwazi ukuthi ebambe kuphi. Ngibe nginesicelo lapha ikakhulu kulamadoda ezanu PF abuya kubo live talk afana lo uthiwa ngumabaza lalo uthiwa ngurojista rumbira. Ya la madoda la ngazi ukuthi izanu ngakathi bazalwa ngumama munye la bantu ngaphika into esegcekeni mayezi ukuthi abantu umuntu we-CCC wabulawa ngabantu be-CCC khona kunobufakazi obusegcekeni. Zonke izinto even imibuzo ayibuzwayo uziphumela yedwa. Caba uma bebuka thina njengabantu beZimbabwe ubona ngani thina siziphukuphuku abantu abangakwazi ukubona into e-right lengko right azizani yagange kakhulu. Abayeke into yabo le bayahamba 2023 bayalima ayikho indaba yabo kuphelile ngabo. Kuphelile ngabo bekazama ngazo zonke indlela bezama ukumanipulate ama-voters roll kodwa lonyaka kulo nyaka isikhathi sabo sifikile. Ya sesifikile lesi sikhathi abantu balula.
Salibonani 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 balaleli bo-Studio 7 ku-VOA Ndebele. Hayi lami ngithi nibulise abakithi igama ngingiwanda mphuma laphana ePlumtree. Hayi lami ngithi mphawule ngendaba lezi zamaqembu qembu aseZimbabwe lezi abaphazamisa abantu bayasiphazamisa labo abantu labo beleke benza amaqembu qembu abomunzura labo nabo Thokozani Khuphi baphazamisa abantu kwayena yena uNelson Chamisa lo angiyiboni mina into azayenza. Ayikho into azoyenza. Izinto ziyaphelela kuwe ziyaphelela kuyizano kuphela. Lo ukuthi vele nje uthamise ngatshintshi into angeke ezithini ngoba ukuwina vele into angeke azayibone. Umgabe wafa. Umgabe wathi uma esezokufa wakhuluma ukuthi yena wagcina ukuwina ngo-1980. So manje into ezayenza ukuthi izano itshintshe iphume yini kunoku ababe kwenza kuyabe sekuphelele kubaqhubeka benze kunoku like manje ngoba kuthiwa kwatholakala abantu abangu-300 abaleminyaka engaphezu kwa-100 yinto bani le thina singayaziyo. Igama lami ngingu-Wanda mphuma laphana ePlumtree hlezi kule South Africa.
Sanibonani balaleli be-Studio 7. Hayi ngiyabonga lami ukuthi Paul Mbijane ngizwa ubaba uthuma laphana esithi abanye abezomba ngazo mabe khuluma kumarali yabo embuthwaneni yabo bathi bona uma bengawina bazaletha amakhiwa baleli basebenzisa i-foreign currency i-US dollar. So ke okumangalisayo kathi khonapho kuyini njengoba khathesi ungangena ezitolo uyathola kubhalwe ngawo yena leyo mali yesitolo esingalayo. Kungcono nxabe sibasebenzisa yesitolo ngoba sebe sesilayo uvele usubuyithwele usiyathenga ngayo. Khathesi bona uhulumende khona ucharja nge-yesitolo izitolo zonke zicharja ngama-yesitolo kodwa asilayo sinikwe RTGS. Osokwenza thina sihlupheke ngoba uma ususiyathenga baqala ba-crosslate ukuthi amandla e-yesitolo namandla e-RTGS anganani susalungela lutho. Okwesibili ukuthi
amazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections usufika kusibanga esikude. Ibandla le-CCC likhala ngokuncindezelwa. Kambe indlala yalo nyaka imbi kakhulu na ukwedlula eminye iminyaka. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Esilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.